I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Kugetshwe amathambo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleland North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugedwe amathambo abantu ababulawa ikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland lenkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho. Lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wekwegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho bekulabo bani kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulezisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngusherry Apple onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories wobulawayo ukuthi kuyehlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulobaba uJustice Unare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe. Kubikwa babethwele iradio, iumbrella lesikhwama, konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade ubakhangele emehlweni kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu balabemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu, kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala, njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoki Ngwenya, umne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Mangisakhumbula kahle kwakungu-1983, kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo ukutheni, bathi bathwitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathwitshisana nawo amasotsha khona asababiza, bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele adubula indoda kaSisi. Ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kaSisi, uSisi wabe sekhala, uthe sekhala laphana baze sithi ngono sibulale la imfazi we-distance, base beyambulala.
Vela abazange bakhuluma okuningi vele?
Hayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani lamhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhe khonapho-ke?
Hayi, okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiworried ngokuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi ewalaliswa ngaphi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakoNgwenya.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abatshonga ukuthi bazawenzani?
Bathe bayiwasa elaboratory abawakhangela khona yena. Bathi ngemva kwalokhu uma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawa nokuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu ngempela, amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoki Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa ikukurawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma, umne wabo kaMuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngokudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje. esokuthi babadumile vele bangalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esegejiwe khonapho?
Hayi, mina ngibona sokusenzaba ku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxa ngiye ekhaya ngidlula khona ethunendweleni. Hayi, lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho?
Kona inhliziyo yami sizadlala phansi. Plan D ukuthi sengihambeka ngapho.
Uthini umndeni wenu ngakhona okwenzakaleyo?
Hayi, umndeni wethu lawo hayi ke awulasipho sibi lawo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yeKuthula Trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa ikugrawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khona?
Ngiyenzakala ngoba umonakalo wabamkhulu yona lendaba.
Ye.
Ukuthi kuyabaya ukuthi khona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana naye.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa.
Okwanamhla kusebenzekile, asibonanga into ezindlela umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniswa lokuthi lingayani?
Thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide technical the expertise, nothing else. So silandela ngemva kwakhe.
Bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRobson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi, kusebenzekile.
Singathi ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi kuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi kuqaliswa ukutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakhangelsibakube nokukhala okuthile, then ngemva kokuthi sekukhitshiwe, sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabantu, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwabo, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu, abathandekayo babo sebezakudiyela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo. Kungakenziwa khona lokhu bekuvele sibili kubantu balokuthandabuza kuthize ukuthi kule nto enjalo yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, nohlelo olungaqhubekelela phambili luzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe nge-closure kuze bafike esigabeni kubuya ubona sibili i-reality ukuthi umuntu wabo sibili for sure wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugrawundi okwakuthiwa yayidinga amalocatha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. Unkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa igugrawundi. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okaphezulyena sokuvula ukuyena asikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona, asivuleni ama-avenues wonke esingabe sinawo sikukhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangananzeleleni, nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu ukuthambanisile ehluke ukuxolela, lwani umuntu uyahlala lobe ne-power over you, amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobe uzondile. Okusho ukuthi na kuza kuvalela ukubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngabo uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.